ngiyabonga namuhla sisemashingo boyisibonga khona izakhamuzi emashingo ukusiphotela ngendlela ephakemeyo njoba libonile kuzithombela kuma video aphuma ukuzividivithi ngendlela esamukele ngwaye emashingo ikakhulu ke ukubana izani zami ukusebenzisa ke amapolisa lokwethusela abantu ukuthi bengabuyi besebenzisa indlela ezijiyeneyo yokuvala amagesi lokwethusela abantu ukubana bengabuyi lokuzama ukumisa inhlelo zethu kodwa ke abantu basamukele ngendlela ephakemeyo njengoba libonile umongameli engena libonile umongameli engena kutshengisa ukubana ke abantu belethemba ukubana ezimbabwe kube le nguquko namuhla besikhuluma ngendaba ke zokubonga abantu ngokuzivotela kuma-by-election adlileyo lokuphakula ke uhlelo lwethu lokuya phambili njenge-CCC ukubana ke sizakhokhela njani ukukhokhela okuhlukeneyo ukukhokhela ukuguqukisa ke ilizwe lempilo zabantu njalo ke besiphakula ke indlela yokubana sizahamba njani sisiya phambili sikhangelele lokhetho ke luka-2023 lokubana sizasebenza njani emashingo ikakhulu emaphandleni ke inhlelo zethu zokubonisana labo sabhuku lokubana ke kungavumi ke ukubana abantu bethuselwe ngenxa yokubana ke inhlanganiso ye-CCC inhlanganiso ke esemthethweni njalo ezimiseleyo ukufoma ke uhulumente omutsha so abantu kufanele ke ngaso sonke isikhathi beyaziswe ngumongameli ukubana siya ngaphi njalo sivela ngaphi so siyabonga abantu bemashingo nezimbabwe yonke ejikelele ngokuma ke qotho ke sobala kubana bamelele ukubana kube le nguquko elizweni yabonga.